ngendlela embone ngakhona siyanika abakothiwe ukudla abantu balimele kodwa amaphoyisa abayalele ukuthi behambe esibhedlela bathi oyi-one otohambe se-critical condition niyohambileyo kuphela esibhedlela if uma bengafa andithade bebathaa ngenduku kathi esinduku sesithi ngezabafana nabantu kodwa kona induku babaye baphaya ngenduku behambe asakude ngokusesa phandle yabonto ebuhlungu ngakhona amapholisa bathe kangeni indawo ukuthi ngikhuluma ngokuthi balimele laba bantu bayizivotha ngithi ayibezivotha yibanyali kodwa abatholi semithele ukuthi bethole ini i-medication at least ngazeukuthi yona yinjani ngishute isithombe kusasasa kube uyibufakazi bayala ukuthi ngibashe isithombe
kodwa nxa ukhuluma labo bona batheni
abalimeleyo bathi amapholisa abaphathe kabi kakhulu abachayile ngenduku langeziku zombhobho abanye bebanyathela bebakhahlela hayi indaba yangikhona ayikho nhle shem xa kuyikuthi ipholisi endlela yokuthi bona kumele beprotect abantu besebenza njani akuse yipholisi liyana sokungani uyabe yi-army not ipholisi ngoba ipholisi ikhayeleli i-protection but laphana kusemfini siyakuqondane lamaa not amapholisi
kuyini kathesi selikulindele
thina njengabantu vele abahlonipha umthetho shuthi sesilindele i-court bathe i-court nge-Friday into esibuhlungu ngayo yikuthi abafana balimele.
Uthe uke wahamba ekuseni ukuyababona ungakabuyeli ntambama ubathole benjani?
Hambile ekuseni ngafika ngabadinga ngamva kokufonela ukuthi sebebotshiwa ni ngathi ngifika laphana bafika amapholisa antshela ukuthi abala bantu abanjalo ababakothile ngendlela vele abafike bamphatha ngafona bebendini lale westbend enza ngisishona labo mishona vele anti angisazi so kufike kwaba nzima kim ahle ngaziphumela ngazidingela abantu bendlini
lapho-ke sokule ngxabangxoza ukuze kudutshulwe bese kuhamba njani
bathi bona into ebacaphulileyo ukuthi amalungu angene phakathi ebuza ngomqondisi ababone sebebaduma sasebebaharansa sebebachaya yabona unfortunately ade kulo munye ade ngenile kodwa asangenanga ekuvuzeni so omunye ade sebanika information amadoda abamadoda asechaywa phakathi so yikho kwenze bona besiba sebedemonstrate ukuthi banjani kuvele bafuna ukuthi ama-members emphakathi society echaywe kumbe bulawa
manje indlela eliphethwe ngayo ngamapholisa lizaqhubeka yini ngemikhankaso yenu elithi ngeyokulwela ilungelo loluntu kumbe hhayi sokulokwesaba
imikhankaso iyaqhumeka bekaze bebokhe bebulale imsakazo republic party ngicabanga ukuthi ifanana lenhlathi ngokuthi ungazibula liyavuka umfukula isizukulwane laso sivukayo sizabanjalo nje ulize lihloniphe ilungelo lomuntu wakumphakazi bazibulele mina nami sasa kuyavuka kungomunye kuvuka kuvuka kungomunye.